Impumelelo leyi ayimangalisi ngoba itshengisa ukuthi iMDC ilokhu ithola ukusekelwa ngabantu abaningi emadolobheni, kodwa siyazi ukuthi nasemakhaya lakho sekunjalo. Udubu lukhona lelo lokuthi umahluko ngokuthi abantu emadolobheni bakhaliphile ekuthini bangavumeli iZANU-PF ukuthi ibe yintshontshela ukhetho, kodwa siyakubona lakho ukuthi ikakhulu eGlenville lapho esinqobe khona kube nemizamo emikhulu kakhulu eyenziwe iZANU izama ukuthi impumela yalelo khetho ingabi ngeqiniso, yehluleka nje. Kodwa sikubone kakhulu ukuthi i-rigging ibikhona eGlenville. iZANU ibifuna kakhulu ukuthi kuthiwe isithole ubusekelo obukhulelizweni lonke jikelele.
Emangwe emaphandleni inqobile iZANU-PF, yebo bebevele besiphethe leso sikhundla, kodwa abanye bebenakanela ukuthi ngokubhidlika komnotho, ngokuhlupheka kwabantu okukhona, ibandla lenu belinganqoba, belilakho ukunqoba kuleyo ndawo.
Namanje ngokubona kwethu sinqobile, siphumelele kakhulu emangwe. Udubo lube lokuthi endaweni zemaphandleni iZANU isebenzelana ndanye leZCAF, batholakale begijimisa ukhetho ngendlela esingeke sithi beyiqondile. Ama-ballot paper ukuthi abehamba njani, sukaphi, bekunzima ukuwalandela. Yikho esikutshoyo ukuthi iZANU lokhilisa kakhulu ngokusebenzisa izindlela ezingaqondanga ukuthi yenze iZANU iwine endaweni eziningi kakhulu. Kawula muntu loyedwa ongakholwa njalo okuvumayo lokho ukuthi iZANU ngabe lokhu isawina kumbe isaphumelela endaweni eziningi ikakhulu emaphandleni asemathekezeni.
Liza kwenzani ngakho pho?
Ikhona imizamo esihlezi phezu kwayo manje esiyisebenzayo, esizama ukuthi incedise ekuthini eminyakeni eminingi elandelayo ukuqilibezela okwenziwa iZANU kungaphumeleli.